Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhla ka 1 enhlangula 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngisho lazo isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo okuthiwa ngabathakathi.
Ikansili yekubulawayo ithi isivumela izelamani ukuthi zingcwatshwe egodini linye njengendlela yokuqeda uduku lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isiqutho sokuba lidolobho ngowayebusa ilizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Nabasakhulayo bomdlalo wetennis abaphuma emazweni alishumi lanhlanu baphakathi komncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament owenzelwa kobulawayo. Zonke izindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ikansile yakobulawayo ithi isivumela izelamani ukubana zingcwatshwe igodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle uDokotela Edwin Sibanda embikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda kulotshwa olwama-council minutes. UDokotela Sibanda uthi abantu babevunyelwa ukungcwaba wesibili ngemva kweminyaka elishumi engcwabeni linye kodwa khathesi sebengabekwa sikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abathetheneyo abevele sebekwenza lokhu. Kuminyaka edluleyo ikansile yakhe ike yakhuthaza ukutshiswa kwezidumbu i-cremation kodwa kubikwa kube bebalutshwane abakukhethayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko lwezokholo lwesiKristu umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Angiboni abantu abaningi bekwamukela lokho ngalo ukholo lwesiKristu kanye lesiko lakithi. Esintwini kuthiwa abaleleyo ngabaphanjaniswa kumele bayekelwe bazilalele ngokuthula. Pho nxa sebebabili omunye afe lo nyaka omunye ayekufa iminyaka elitshumi elandelayo angithi sekuyikuphanda amangcwaba. Indaba yokuphandwa kwamangcwaba ayisiyo ndaba enhle esintwini sakithi ngisho lazo isiKristu lapho kulele khona sebethule indawo ehlonitshwayo. Abantu abaziwa ngokugebha amangcwaba yilabo okuthiwa ngabathakathi. Angiboni ke ukuthi abantu abaningi baza kwamukela lokho. Siyazi ukuthi abaningi abasemadolobheni balamakibo lapho abavela khona ngoba indaba yokugcwala kwamangcwaba kusemadolobheni. Emakhaya siyisweli indawo yokubeka asebehambile. Ngibone ngathi yebo abanye bangakuthathela kwezinye izizwe lapho umhlaba wokungcwaba kumbe umhlaba ngokwawo uncipha abantu besiba baningi lezinto ezenzakala kulowo mhlaba zisiba ziningi. Kungaba indlela leyo ebona yilabo esingathi kuthiwa ama-technocrats. Kodwa hhayi ngesiKristu langesintu ambona abantu abaningi bekwamukela lokhu. Abaleleyo ngabazilalele ngokuthula.
Esikhathini esedluleyo ikhansile yake yakhuluma ngokuthi abantu bevume ukutshiswa okuthiwa yi-cremation. Kuleminye imizamo engenziwa ukuthi kulondolozwe indawo zokungcwaba abantu zingagcwali masinyane.
Leyo ke ekuthiswa kwezidumbu ilayo iphosifane ncamatshalale yokwelekanisa abantu egodini lilinye. Esintwini yakulesintwini kunzima ukuthi kuthiwe umuntu uthisiwe ephila mbela nxa esefile. Yebo bakhona ke lami ngibaziyo abanye abathe bona bangadlula emhlabeni bafisa ukuthi bathiswe. Bakhona abanye ngibaziyo lami esasazana kakhulu abathi sebefile bathiswa. Kodwa livela kanci lelo. Akuvamanga balutshwana abantu abazi abantu abansundu kuleli elakithi abathi sebefile bathiswa. Hayi, lakho abantu baza kwamukela ye ngenxa yokuswelakala kwendawo zokungcwaba mhlawumbe. Kodwa lakho njengalokho kokuqala kwabaningi kuvele kuyalumela. Singazi phambili le njoba izinto lamasiko labantu beguquka engxenye kuza kwamukeleka. Kodwa kwakhathisa hayi, abaningi basafuna ukubamba badle ngoludala lona lolo olokuthi umuntu angabhubha kumele agejelwe igodi indlu yakhe lapha azalala khona kube kuze kwenzakale lokhu kuza kwenzakala.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko lezokholo lwesiKristu, ubexoxa ecingweni lapho loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseGwanda. Amabhizimusi amaningi awemaphandleni awecholojo abhilizwayo ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kusukisela ngomnyaka ka-2020 kulandela ukufakwa kweziqondiso zokuvikela kumemetheka kwaleli gciwane nguhulumende weZimbabwe phansi kwehlelo ole-lockdown. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ukuqhamuka komkhuhlane lo ubisele emuva intuthuko lesi sigaba wenza osomabhizinisi abaningi bavala, kukanti abanye baba bevuka besiya phambili. Unkosana Pretty Thube olevinkili lomkhulu okudlela ngomunye wabaphanjaniswa yi-coronavirus. Omnumzana Otalivunda ulungisa izimota lenqola kunye lokwakha, yena ke uthi ubhubhane lolu lwabatshabewile. Izakhamizi zalumango zithi amavinkili abamaningi kwamagama echolojo kunje amanye asakhiwa, amanye akhiwa kudala, kodwa zikala ngobunzima imali ayikho. Lokhu waqala lolu bhubhane abantu balahlekelwa imisebenzi. Umnumzana Mthuthu Sibanda, umgcinihlalo wecholojo Open Market Association, uthi iningi labantu lincediswa yihlobo labangane elihlala lokusebenza emazweni abakudiaspora abadabuka kulo mhlubulo.
Ya abantu lapha baphila but into ebaphilisayo kakhulu lapha echolojo ngangikhangele kakhulu bancedwa ngabantu abantu ababaphandle abasebenzela kubo South Africa, kubo Botswana, even labanye abaphetshe kudiaspora kubo UK ngaphi ngaphi emazweni achiyeneyo. Kodwa nje khona lapha hayi bunzima bukhona sibili.
Abanye ukubuya kwegciwane le-COVID-19 kwabavuselela amathamsanqa amabhizinisi abo akhula. Unkosazana Yvonne Stolo ngomunye wabathuthukiswa yi-lockdown.
During lockdown ama-supermarkets ayivalile. So kwakungasela ndawo abantu ababethenga khona impahla, yikho abantu abaqala ukuba sazi khona kakhulu. Ngiyazi kwabanye abantu but kimi abanhle kakhulu. Ngoba saqala vele sirenta.
But in case I was going to change,
step by step. abanye abantu they fail ukuthi ba understand i-business ayihli phakame kawana. Kumele uyibekezelele uzinike isikhathi sokubekezela ungajahi for ukuthi ma ulima emasimini akuhle kukhule same time take time usivuka lapha nalapha aphansi uze uthole more customers.
Lanxa isimo somnotho sisibi ukhansila walumango umnumzana Phumuza Z Dube uthi uyamukela ukuvula kwamabhizinisi amaningi esigabeni sakhe.
I-competition yezitolo i-right ibe khona kuzothi ama-price ayehle because nxa umuntu izitolo zingabalutshwana abantu bama-multiplies bama-price aturight so kathe siku-right izitolo ngaziziningi so ozazifeinta kompani esitolo uzamkena kokunye kuyabanye benza ama-restaurant bayenza ama-shops ayehlukeneyo then wa-moving to ama-light industries.
Laloba iningi lamabhizinisi lidonsa nzima isiqindi setholotho siqhubela phambili sivuna amabhizinisi kakhulu evuna izizalwane zalumango ezihlala kwamanye amazwe. Ngimele Studio 7 ngingapha etholotho igama lami Ezra Jesus Banda.
Namhla idolobho lakobulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili lasikhombisa 127 laphiwa isicoco sokuba lidolobho ngowayibusa lelo lizwe lisathiwa yi-Southern Rhodesia umnumzana Leander Starr Johnson. Kodwa bakhona abasola leli langa ngoba lafakwa ngemva kokususwa kombuso wenkosi uLobengula. ULobengula wakha isigodlo sakhe esasithiwa Gibexeko kodwa ngomnyaka 1871 wasipha ibizo lokuthi Bulawayo. Kungenani leli langa seliqakathekile kakhulu kumbali yaledolobho ngoba liveza ubuntu lamasiko alo. Eminyakeni edluleyo kwakusiba lemicimbi-cimbi etshiyeneyo yokunanza leli langa kodwa lonyaka bekuthule. UChris Gander weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyajabula ukuthi namhlanje idolobho lakobulawayo lelelise iminyaka ngako ngoba lidolobho elaziwa ngokuthula, lidolobho elaziwa ngokuthi liyavumela abantu abezindima ezitshiyeneyo, abantu bemihlobo etshiyeneyo ukuthi baphile bendawonye ngokuthula. Lidolobho elazakala ngokufisa intuthuko njalo lidolobho elaziwa ngokuthi abantu bakhona balobuntu. Mdabuko idolobho leli lidolobho kumele ukuthi ngabe yilo insika yentuthuko yelizwe, ngabe yilo insika nxa sikhuluma ngezomnotho, nxa sikhuluma ngezokuhambisa kakhulu i-railway. Siyinhlanganiso-ke siyakujabulela khona ukuthi idolobho selithe lenelisa iminyaka engako. Lidolobho nje lazakala ngokuthi lifisa ukuthi kube le ngqubekela phambili kuzizalwane zakobulawayo. Kodwa siyazi ukuthi umnotho welizwe-ke ungabe usenza ukuthi izifiso lezo zingafezeki. Kodwa ngamafitshane-ke lidolobho labantu abafisa ukubona ingqubekela phambili njalo ngabantu abafisa ukuthi kube lokuhlalisana lokuthula.
Uyakubona yini kusenzakala kuminyaka emilutshwane elandelayo ukuthi idolobho lakobulawayo libuyele njalo ukuthiwa kukontuthu ziyathunqa?
Idolobho lakobulawayo laziwa kakhulu ngokuthi kukontuthu ziyathunqa ngenxa yokuthi kwakuvele kuyinsika yamandasti, kwakuyinsika yezomnotho elizweni leZimbabwe. Njalo khonokho izifiso zethu yikuthi kubuyele kusolosi isigaba lapho iBulawayo yayivele ikhona. Njalo akusiyonto enzima ukuthi kwenzakale khonoko. Akhona ama-industries, zikhona izindawo zokusebenzela esingathi ngama-shells, zikhona izindawo zokuthi abantu bavuselele idolobho lakobulawayo kube kontuthu ziyathunqa. Kodwa konke khonokho ke kuzaba yimpumelela nxa sokuthe umnotho welizwe wavuka wama ngezinyawo ngoba okwakhathesi uyaxega uyantengantenga, kuba nzima ukuthi lalabo abafisa ukuthi basungule mbe bavuselele umnotho wakobulawayo owawusaziwa lakudala ngokuthi kwakuyinsi sika yamandasi kube njalo. So umnotho welizwe yiwo ke osabambileyo, kodwa kungenzakala ukuthi kuvuke umnotho welizwe usuthe wama waqonda intuthuko enjalo ingaba khona ngoba idolobho lakobulawayo livele lile infrastructure eready kumbe elungele khonokho ukuthi kwenzakale. Okwakhathesi ke okungabe mhlawumbe kusilela izifiso zabantu abangakwenza khonokho, kodwa ke bangaba khona abathi bafisa ukuthi ilizwe leZimbabwe idolobho lakobulawayo lithuthuke, babe khona abazinikele ukuthi bavuselele indawo yakobulawayo. Singakubona kusenzakala konke khonokho kobulawayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla sehlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Limuzwe ekhuluma lapho ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Joseph Biden welemelika uthi uzanika ele Ukraine izikhali zohlobo lwama-rockets alakho ukuthundubeza okusetshenziswa izikhali ngele Russia. UBiden uthi okwenziwa nguhulumende wakhe akutsho ukubana yena ngokwakhe uselisana lele Russia. UKips Dube usethulela lolu daba.
Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBiden wethule lokhu kuphephandaba le-New York Times. Lapho kube ngesobala ukuba benza lokhu ngenxa yokuthi eRussia libhomba izibhedlela, indawo eziqakathekileyo ezigoqela ezamasiko lezinye, labantu makhaza asebesabelele umhlaba wonke jikelele. UBiden uthe izikhali ezizanikwa ele-Ukraine akumelanga zisetshenziswe ukubhomba elizweni leRussia. Kubikwa ukuba izikhali lezi zigoqela okubizwa ngokuthi ngama-medium range missiles aphoswa ayeshaya izitha ezikhatshana. Oyisilinganiso samakhilomitha afika phose ikhulu 70 kilometers. Umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ele Melika lizazisola ngokunika ele Ukraine izikhali lezi. Ocubungula ezomvikela ezimele umnumzana Mbuso Mhlanga uthi
iUkraine is not at war with Russia but is America at war with Russia. UZelensky is being used as a tool. And he is not realizing ukuthi ubulalisa abantu base-Ukraine. Izikhali lezo azicela e-America or azicela ku-European Union or azicela from whichever organization. What is he fighting? Fine. Engasho ukuthi ufighter for re-invasion ends where Russia lapaya. But let's not forget ukuthi Russia to attack. It is because it has been provoked. Na yiNATO iWestern Allies zonke neEU ukuthi bafuna ukuthi bayigombolozele bayiwikene bagcine bemake sure ukuthi is useless.
Kusenzakala konke lokhu bayakhala abantu ukuze kazi leAfrica asebethume umongameli wakwele Senegal uNuzana Macky Sall okukela umanyano wenhlanganiso yeAfrican Union ukuba ayekhulumisana ngenkokheli yakwele Ukraine lele Russia kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafuta ezimota, usilelela kwengqoloyi lokunye. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uSaul uzakhulumisana loPutin loVolodymyr Zelensky ngempile elakho ukubhedla imvukela emazweni atshiyeneyo. UNumzana Rejoice Ngwenya uyathandabuza ukuba umongameli wakwele-Senegal uzakuqhula ingqondo kaPutin ngempile. UNgwenya uthi impile isithwali senzima amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
Amazwe amaningi e-Afrika akasekeli le impi. Ngakho kungaba yisibusiso uma nxa impi le ingaphela. Kodwa njengokubona kwami ubuqholo bukaPutin lokudelela akwenza umnumzana Zelensky owe-Ukraine okwakhathesi singathi uMacky Sall uthwele nje igabha elibuzayo.
Yehlukene okumangalisayo imibono kamongameli Joseph Biden lenkokheli yezwekazi le-Afrika ngokwenzakala kwele-Ukraine. Ele Russia lihlasela ngamandla emadolobheni atshiyeneyo kule Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nginguKips Dube.
Ku Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela umkhankaso wokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukubana avumele izizalwane zakhe esezihlala emazweni ukubana zivote kukhetho zikhona ngale lapho ezihlala khona. Uhlandla lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe liviki sixoxa lomnumzana Difa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lesikhalanga abahlala kwele Bhilithane. Umkhosi lo uqhutshwa minyaka yonke njenginjongo yokukhumbuzana ngamasiko esikhalanga. Owalonyaka uzaqhutshelwa edolobheni leNottingham. UDube udabuka esigabeni seJujume ePlumtree njalo useleminyaka ehlala eBilithane. Nangu icasisa kungxoxo ayenze loNtungameli Nkomo oweStudio 7 ngalumkhosi.
Akubizozwayo kulumnyaka babunkomo laphana eNottingham endaweni okuthiwa kuse Greenway Community Center edrobheni laseNottingham kunumber 3 Trent Lane, ipostcode yakhona ithi NG24DF. Mhlaka 2 July 2022 kusukela laphana emini ngo-12 emini kuze kuyetsha u-10 ntambama. Sebe sihlangene segwaqa singuZulu singabantu bebuqalanga ukuthi sizohlangana njalo sizothi sizogubha usuku lwenjabulo, sizogubha usuku lokwazana njalo lokuvuselela ubuhlobo lokuvuselela ubungani. Nesiqalanga sikati bukamu igaswa kuhanjiswane madlo. Nxa ungabe kukuthi lizihlobo lingayethekelelani njengoba sazi ukuthi lelizwe abantu behlala bebhizi, kodwa ukuhlala abantu bengavakatshelani bengazani kwenza abantu bengathi sebeqhelelene kakhulu. Yingakho sabuya lelanga leli lebukalanga gathering ukuthi asivuseleleni ubuhlobo ngaleli langa lamhla ka-2 July 2022 sikwenza yonke iminyaka. Ingakho sithi siyabamema abantu bakithi ukuthi ababuye bazohlanganela lathi kulolu suku. Njalo ayisiko kuphela ukuthi sithi simema abantu bebukalanga kuphela, nanoma ngubani ofisa nje ukuthi azobona ukuthi iculture yebukalanga kwenziwa njani, ofisa ukubona ukuthi abantu benzani nxa kulilanga abantu bebukalanga bejabula bendawonye. Bakhululekile kakhulu nanoma umuphi umhlobo, asikhethi umhlobo, ukuthi ababuye bezohlangana lathi ngalolu suku oluhle kakhulu.
Iyiphi imicimbicimbi eyabe ikhona kahle kahle Dube?
Imicimbicimbi minengi kakhulu ezabe ikhona, kodwa ke njengenjwayelo siyabe silawo laphana abanye bethu ikakhulukazi abadala bakhona lapha abazabe besenza ama-quiz besibuza izinto ezazitholakala noma izinto ezenziwayo kubukalanga. Sibe sisiba labazosijabulisa laphana silo baba uDJ Pius Nduna ongu-DJ wethu esivama ukuthi sibe laye eminyakeni naminyakeni. Sibe sibe lo laphana lo Tanka Pasi, uTanka Pasi wayehlala eGermany kodwa kathesi sibongela ukuthi sesilaye khona lapho, sesihlala laye khona lapho e-England, ongakuthi ngomunye onandisayo kahle kakhulu. Sibe sibe lo uZambezi, uZambezi bakhona njalo amajaha kithi laphana abaholwa nguLucky Moyo, abazawe laphana khona besidlalela kamnandi amadoda avela ePlumtree njalo ukuthi akusegwambe. Sibe sesibuya laphana lomunye umfowethu uDave Mfoka Masuku, yena uhlabela i-gospel ngoba siyazi ukuthi i-variety iyadingakala ukuthi kube labanye bathanda uphumculo, abanye bathanda uphumculo, kungabi ukuthi kuse-side neyodwa kuphela abantu abazawe sebelalele into eyodwa. Kodwa ke le gospel ikhona lonyaka sithe siyilethe kube mnandi kakhulu. Sibe sesithi ekugcineni laphana siyabe silayo umfoka Allen, u-Allen Ndoda uyabe khona laphana e-England ezonandisa laye, njengoba sisazi ukuthi u-Allen Ndoda ngomunye wabaculi bakithi ePlumtree abaculi ingoma ezimnandi kakhulu. Ijaha eliphuma laphana endaweni yakomakhulela, endaweni yokuthiwa kusempigamahwe, endaweni esePlumtree, kuyabe kumnandi kakhulu. Yingakho sithi buyani lizojabula lathi ngaleli langa. Ngithemba ukuthi nxa lisuka ngalelo langa nxa kutshaya u-10 o'clock ntambama, kusho ukuthi babe besuthisekile abantu, besuthi ngabakudlileyo njalo besuthi ngemisebenzi abayibonileyo isenza kala kulo mcimbi, okuzabe into ezakwenza ukuthi labantwana labo babe lothando, baziqhenye ngokuba ngabakalanga.
Kudaba lomkhuhlane we-COVID lapha, njengoba lizahlangana mathupha, lizathatha yini amanyathelo okuzivikela aneleyo?
Siyazi ukuthi ubhubhane lolu lukakaphelipheliphi, usasekhona phakathi kwabantu. Esiyabe sikufisa ukuthi abantu nxa bebuya, sigqugquzela kakhulu ukuthi abantu ababuye baphathe izinto ezifana lama-sanitizer. Kodwa ke lathi njengama-organizers sizabe silawo ama-sanitizer esizabe siwabekile laphana, njalo sizabe silawo indawo yokuthi abantu bafike bageze nje izandla before bengakangeni phakathi, baqale bageze izandla, basanitize izandla zabo. Basilandele nje yonke imithetho esiyibona ukuthi iyavikela abantu, ukuthi abantu kungathi ngenxa yalumsebenzi sithola ukuthi sesigcine sesidale ukuthi sithiye abanye bethu sebesezingeleni elingekho lihle ngendaba yokugula, sebephathwe imikhuhlane eyabe siye yatholakala kulumcimbi wethu. Sizakwenza wonke amanyathelo ukuthi sizame njalo lokuthi abantu nxa behleli bahlale, kodwa bengathi gwaqa kakhulu ndawonye, kube ngathi kulokhu kuqhelelana kancane.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esesihlala eBilithane njalo ungomunye wabaqoqa umbuthano womcimbi wabantu besikhalangeni owenziwa minyaka yonke bekwele Britani.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ilalele emsakazweni owe Studio 7 esisakaza sise Washington DC. Kwezemidlalo kulabadlali bomdlalo we-tennis abasakhulayo abaphuma emazweni alishumi lanhlanu abancintisayo umncintiswano we-Under 18 International Tennis Federation Futures Tournament oqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yeBulawayo Provincial Tennis Board bathi umncintiswano we-J5 Candidate ITF South Central Under 18 Tournament upha ithuba abadlali abasakhulayo ukuba bathole imiklomelo ezabenza bayazakale emhlabeni jikelele. Umgcini sihlalo wale inhlanganiso uRex Chikunichawa uchazisa kabanzi ngalo umncintiswano.
Yeah, well, tournament lay, it's an international tournament. Yenza ukuthi abantwana nxa bedlala laphana baphansi ukuthi bethole ama-ranking points. Ukuthi ndawo nxa bengawina ama matches kona bayakwazi ukuthi labebe khona ku-world ranking yama-juniors.
Lanyaka ngiyidolobha lakoBulawayo liliqoqela imidlalo njalo uChikunichawa uthi lokhu kuyisibonelo sokuba ikusasa lomdlalo lihle edolobheni leli.
Amathuba lawa mahle kithi ngoba ngathi kuyasifaka lathi endaweni la into esilayithezi yakoBulawayo naye lokhu isaphila and izabe lokhu ikhula as we get ama-tournament amaningi ukuya lapho. Lawa ama-players ukuthi nakakwanisa ukuthi lawathola lawa ama-points ngabe ngakwanisa ukuthi be-travel kwezi amanye amazwe. Baningi bakhona bayenzeka kahle ngoba obviously i-exposure le bebengayitholi. So nxa ukuthi la bayakwanisa ukuthi befike lapha bekwanisa lawa ukuthi be-compete bebe-competitive ithi hayi bayazama kakhulu.
Lo mncintiswano ungenwe ngabadlali abaphuma emazweni akuzwekazi lase-Afrika kanye laphetsheya kolwandle. Kusenjalo abadlali baseZimbabwe abangamankazana uThadiwa Nashe Mauchi kanye loTanya Razwamidzi basebenzisa le midlalo ukuyaphatheka kumncintiswano we-Billie Jean King Cup ukucelele Europe Africa Group 3 ozaqutshelwa elizweni leMontenegro kusukela mhlaziyisikhombisa kusiya mhlazilitshumi lanye kunyanga kaNhlangula. UMauchi yena uleminyaka yokuzalwa elitshumi lane uthi ukudlala komncintiswano we-Billie Jean King kuyingxenye yokukhula kwakhe kumdlalo we-tennis.
Angaze ngathanda ukuzihlukumeza kangako ukufaka umgwazo ngithi ngifuna ukwenza okuthile ekudlaleni kwami loba nje lami ngilazizifiso. Injongo yami lo nyanga yokuba ngidlale ngikhuphuke kuluhlu lwabadlali abasakhulayo emhlabeni jikelele.
Abanye abayingxenye iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-tennis ndawonye loMauchi loMitsi ngababalisa uMichel Ncube, uSasha Natali Chimeta kanye noTsitsi Klemahere. Ukapteni waleli qembu nguFatai Mawisire. Umncintiswano we-Billie Jean King ufana lowe-Davis Cup odlalwa ngabesilisa njalo iqembu elimela iZimbabwe lincintisa le-Euro Africa Zone Group 3. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sesifike emaphetheleni ohlelo lwethu lalamhlanje, kodwa ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ikhansile yakoBulawayo ithi isivumela izelamane ukubana zingcwatshe igodi linye njengendlela yokuqeda udubo lokusilela kwamangcwaba kuleli dolobho. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle ukhansilile uDokotela Edwin Sibanda empikweni omunyethwe lugwalo lwaleli dolobho olusanda ukulotshwa olwama-council minutes. Namhla idolobho lakoBulawayo lenelise iminyaka elikhulu lamashumi amabili laphiwa isicoco sokuba lidolobho njalo selifikise amakhulu Alcola 127. Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.